besibona ku-social media abanye beposta bethi ukudla awudistributhwa kuhle abantu bezanu p f banika ama-members abo akudla kuyatshontshwa lento ezinjalo sasesisesaba ukuthi singayekeli ukuthi sihambe asizozibonele kuze sibe kayo sokuliqiniso yokuphi ukuzaphambanisa labantu abafisa ukuthi bancedise kubuhlungu kakhulu esikubonileyo abantu basebuhlungwini abantu bahlukuluzekile so sabuya-ke sazokhangela sathola ukuthi akulanto enjalo sithole ukuthi abe-chairperson ama-civil protection unit o-district administrator basebenza kuhle kakhulu nenhlanganiso ezinjengabo-unicef ezinjengabo-red cross besilabo-alethu macheso izolo beholisa abantu ukudla namhlanje sahamba-ke echimanimani saba lo mhlangano labo-district administrator sahlangana nenhlanganiso eziningi ezinjengabo-unf unwfp o-unicef lenhlanganiso eziningi ningi nje lezilokhali bonke abantu bakhanya bebhizi bayancedisa kuyasetshenzwa kanti lamasotsha lawa akhona bayancedisa lamapholisa akula nto enjengana leyo ukuthi ukudla kuphiwa abephathi kuncitshwe abephathi
lezo zinhlanganiso ezinkulu kungenzakala ukuthi okwabo kuqoqekile kokunye-ke lapho elingafinyelelanga khona kumbe ngaphandle kwalezo nhlanganiso yizo zodwa yini ezabo ukudla
kune-system ekhona efakiweyo wonke umuntu ofuna ukuzoncedisa ngapha echimanimani lechipinge uyahamba eManicaland province iprovince ibisirekhoda ekugcugcine kwazakala ukuthi ngubani olethani so into yakhona i-organized ngaleyo ndlela kulama-sub committees ama-thematic inhlanganiso ezibetha ezidila for example lento zama-sanitary pads abomama zikhona kule cluster yegender ikhona i-subcommittee yegender so inhlanganiso ezinjalo zisuka zingene kwi-committee ye-subcommittee yegender abakhangela ngezinto zabomama noma kuyini okulethwayo okuncane ncali sizenza into zama-toilet ze-sanitation liyangena ku-wash subcommittee so ku-structured kanjalo okuyinto kwankhona kasiyali njalo ukuthi asingakutholanga thina asibatholanga labo okuthi abenza ku-partisan kodwa singeke satsho ukuthi akwenzakali kodwa thina esikutshoyo ukuthi kasikubonanga kuchwayisiso lwethu ekade silwenza
uncedo lonke luhamba ngamakomithi lawo kuphela akukho okunye eceleni ohamba iziphela abantu enganikwanga imvumo
ngomthetho okhona ibeke umuntu kumele aphiwe imvumo yi-provincial coordination committee ye-civil protection unit ethiwa ngu-provincial administrator ungafika emtare ngale bayakuhambisa bayakufonela abechipinge kumbe abechimanimani ukuthi kulenhlanganiso enje eletha ukudla okunje bese lifika ngakhe usungena kukomiti eqonde ephathelane loncedo lwakho othe oze lalo nxa uze ngendaba zezigqoko kumbe ezeshelter ungena kukomiti echiwa yi-unicef so kuqoqeke kanjalo.